singakhangela sisekelo sebandla lethu sithi sona kumele singavela kuCongress. Anti uyabona ngo-2013 mhlamba kuCongress lapho kwambi kwakho kwakhethwa khona. So kumele lenze ukuthiwa yi-extraordinary Congress, yiyo esayenzayo ngo-2014. So kathesi singeke sayenze i-extraordinary, sesiya kuCongress siqokoqela lapho kuyakhethwa khona inkokheli.
Manje bakhona yini abazancintisa isikhundla sokuba ngumongameli ngaphandle kukaMnumzana Chamisa?
Wonke umuntu umele kulelungelo lokuncintisa, kodwa lawe nowethu uyazi ukuthi nxa kokuthi siyadinga umsebenzi lithi lokhu lihlezi ku-waiting room laphana selivuzani, kanti unongubani, unongubani, ufunde okunganani. Ungathi lokhu hlezi khona futhi uthi athi ukuthi uyabuza lo osesandleni sakho sokunxele athi nguprofesa lo angapha athi ngudokotela wena ungutavida nje. Ya uyazinuka amakhwapho khangele ukuthi uyanelisa yini ukuthi uyegcinye ncintisa khonapho.
Siyabona ukubana udaba lwabomeya labo okuthiwa sebexotshiwe lalo luphethwe emhlanganweni wangempelasonto. Kuyini okwenzakalayo kathesi ngodaba lwabomeya la?
Okwenzakalayo kathesi ukuthi sesiza beyafika emadolobheni nalawo akulodubo khona sibazise ukuqakatheka kokuhlonipha kwemithetho yebandla. And imithetho yebandla nxa ungayihloniphi kuvele kulogwalo isisekelo sethu esizaba yiso esizasiqondisa ukuthi udaba lwakhona lukanjwa luthiweni.
Manje nxa kuyikuthi bona labo abakhethwayo bayala ukusuka kuzathathwa nyathelo bani?
Phela kumele sazi ukuthi nxa use ebandleni kumele ulandele imithetho lemigoqo eyabe ifakwe amakomiti ayiwo anamandla okwenza izinqumo kumele sizilandele. So nxa kuwukuthi wena kawusalandeli lezo zinqumo kuyabe sokukhombisa ukuthi awusahloniphi njalo awusalandeli imithetho yethu. Xa ungasayilandeli umnyango uyabe uvulekile, kuzamele uchedele emuva sihambe thina efuna ukulandela imithetho ngoba kawusoze ungene emsebenzini ufike wenza umathanda. Kuqakathekile ukuthi silandele imigoqo yebandla nesisekelo sombuso esiyiso esisiqondisayo ukuthi sisebenza njani.
Ngezinye indlela kutsho ukuthi laba bengasuka kuzaba lolunye ukhetho na?
Hayi, kasebakhiphi ukuthi babe ngamakhansela kuzabuyela lekhansela esingakufuniwe ukuthi ayengena esikhundleni lapho angazange akhethelwe khona ukuthi ayengena.